Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukelanga injabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Inakekeli elabantwana asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID lesarisa kakhulu ngoba one kuyimbangela yalokhu yokuthi kwakungazange kulungiselelwe kuhle ekuvuleni kwesikolo lapha.
Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeki ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele-COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhuluma efolosi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo woza Friday kuliviki sileqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdomo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lanxa inani labantu abatholakala bele-COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala belegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhlaka 30 nyenwe bele-COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1,200, kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele-coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uZulu engakhathazeki ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Asebehlaselwe ngumkhuhlane we-COVID lesarisa kakhulu ngoba one kuyimbangela yalokhu yokuthi kwakungazange kulungiselelwe kuhle ekuvuleni kwesikolo lapha. Uhulumende akazange alungiselele kuhle kwakunguba yinto nje eyapho kungani abantu babanjike ngamandla ukuthi zivule isikolo sazizekuthi abantwana basebehlazi kakhulu kodwa thina njengabantu-ke ngareyo baqale bakhuluma lathi ababalisi sazisabonisana indlela ebese ngasifana ngazo nohulumende ukuthi isikolo zivule kuhle ngendlela yokuthi abantu besengajani abanjengolo umkhuhlane.
Kodwa yena uhulumende Mandlovu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, uthi abantwana besikolo ama-mask, i-PPE balayo, njalo ama-testing facilities ezikolo, konke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo ezikolo ikakhulukazi emaphandleni?
Hayi, thina ezikoleni lapha thina akunanto esike bhathise esiyibonile. Uhulumende asencedise ngakho ekufakeni into ezingavikela umkhuhlane lo ngoba kunje sesikhuluma abanye abantwana ikakhulu abantwana abasemaphandleni abanangitho amamaski lawo. Amamaski bathine ukuthiwa unyaka ophelileyo, uvula komnyaka wezikolo unyaka ophelileyo ngo-October. Selunyaka nxa kuthiwe kwezinye izikolo kodwa thina ezikoleni zisemaphandleni konke lokhu asikakuboni. Njalo futhi uhulumende uthi abazali babe yibo abakuthi impahla leyo kuvukela i-COVID bayayihlanganisa into ezokugeza izandla. Kodwa sibaqhayele lapha abazali bathelezia ikakhulu abaningi bevalelwe bengenzi ukuthi ngesikhathi kuvalelwa kwe-lockdown bengenzi lutho. So angeke benelise ukuthi bafutise ukuthi bathole imalelezo zokuthenga into zokuvikeleka babhadale ama-school fees kungazima ebazalini. Njalo futhi izikolo kunje bezivalile
sesikhangela ke uhlelo lokuhlaba abantu iJackson elivikela iCOVID-19 siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18 njengababalisi lokubona njani lokho
siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithina ngapha sihlabile ngapha sesiyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga sibe kusiba nzima kakhulu kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuzaba ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanje ngamandla ukuthi bayehlala phasi sithi abantwana labo bebenza babelalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi kuvikeleke konke kubale lomntwana esikolo
yabo bengicela ukuthi uphosele amazaku okugcina
Right. Amazwe okugcina lapha kubabalisi abazali labantwana yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi inkhuhlane lokhu zahlala silawo asazi ukuthi lapho zaphila khona kone ngoba ngumkhuhlane lokhana ukuthi uphele kusakhatshana njengami ababalisi abantwana abazali asizigcinele kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele njalo abenelisa abalesifiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele ivikuleli i-corona nalaba abahlabi kodwa bebona ukuthi banjani bayalandela iy'dilela ezizabavikela ukuthi bengabatshwe ngomkhuhlane njalo belandele ukuthi bengathileli abanye lo mkhuhlane uma sebengali bawutholele
Lo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa icingweni lo Michael we Studio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabo mahluli njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma public interviews. Wethule amazwi la namhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika we-Southern African Chief Justices Forum lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngeleZambia leleZimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele lo mbuthano ukuthi imthethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthe leZimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamachumi amahlanu i-350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulombuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Aza khulume khonoko umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumba zami ukuzihlambulula kulezo nkulumo ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu uhulumende i-executive iparlamende i-legislature le-judiciary lezi ebamba ezomthetho kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhuluma efolosi njalo mhlawumbe njengoba lalo indoda yakomalaba ubephansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngalokho kwenzakalayo kuthiwe kwakumelanga ukuthi abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanyaniswanga lutho eqinisweni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi umalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emacaleni yakhululazo mbusazweni siyabonakala.
Ukungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela ukwenqabela i-COVID-19?
Kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala la ma-computer labo virtually labo bani bani bangaka baza kwenelisa khona lokho? Asithi umuntu adale icala esemakhaya khonale kube sothi hayi weke wena uzange uhlala emzini wakumbe ngapi sibe sikhuluma lawe ebulenjini, hayi kakusebenzi. Kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa, kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo. Njoba sikhuluma kathesi kunje nje kakula muntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga, kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa kusemthineni. Sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi. Njoba ngisitshe ukucatha nje nge-COVID, kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID? Nxa sekusenziwa okwabanye sokukhulunywa nge-COVID, bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokhu kuthiwa ama-structures ezanu-PF. I-COVID yayivakatshile yini khonapho? Hhayi, umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID, kwafa bani? Angithi kwafa bona ababevele befile.
Uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso?
Hhayi, vele angivumelani laye ngitsho. Hhayi, angitsho. Yiphi imithetho akhuluma ngayo? Imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo kuthiwa i-executive. Abakwazi yikho lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president, ye omama balingane labo baba, ye kwathinithini. Kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution, akulalutho. Bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma. Ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesethekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela eleZimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available.
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kaZulu. Siqhuba imithetho ngendlela eziphezulu, sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa izinhlanganiso ezijiyeneyo lamankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uZulu. Uhulumende wami usevumele ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela kuqelibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emmerson Mnangagwa e-United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se-government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esi-rehearsed esinga addressiyo ama concerns awelizwe. Makuyikuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe. I think kuqakathekile ukuthi mayethola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya. Abe clear kuspeech sakhe afocus on i-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ikuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwamaphathi ngendlela ama-election aphathwa ngakhona, i-issue yama-human rights violations, i-issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe, ama-electoral reforms, ama-media reforms, ukuvumela i-diaspora vote. Konke lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ngabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ngokusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngoceleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminingi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lo msebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu Melise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi notho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi imhlolo le bakithi, zimkhize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liyeregister ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubeleke, iqhubeke kuhle, ibe lo mbuso wabanengi esithi democracy.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ayihumutha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kudle. Lokho ngamanga njalo sithi sizabona okuzawela khona indukulo xawuxako. Zobo uhla manyosi 2023 uyabuya, ujaha uzangena.
Ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi uMnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Singayenza qhubeka sisola labo ababekela ilizwe lezo zijeziso zomnotho. Sisola inkokheli yethu, ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasalathemba nakancinyane. Isimo ezikolo, imithetho efakwe ehlangothini lwezemfundo nakwezempilakahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba oweUnited Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha owe 76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People, and Revitalize the United Nations. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Live Talk namhlanje sikhangela imizamo yokulwisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela esigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UPraxedes Jeremiah sethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiselelweni nokuphindela kwalo mdlalo wenguqu ezinkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bebhoso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbare kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu, njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayona le inyanga kaMpandula mhlaka 29. Uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhlaka 30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowalaye utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezijiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa iziqondiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manika Diamonds, Lekrimpon Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi weTriangle uTaurai Manguiro uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kukumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa-ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useekethisa iziqondiso eze-lockdown, le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. Iqembu elizenelisa ukudlala kakuhle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni womnyaka ozayo wamazwe awezwekazi le-Africa we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngise-Maryland khonapha eMelika ngingoPraxedes Jeremiah.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga ngamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi kuvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni ezinkulu sikhale zonke izinyembezi. Sidlulile ezinkingeni ezinkulu sikhale zonke izinyembezi. Sibabonile esishiya abathandekayo. Sibabonile esishiya.
Leli qembu lidlama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo iqathamiya uqumbaqumba abalandeli balomculo abaningi.
Nawe polio awu mayemba bo. Nawe COVID-19 lasishiya singasela bani.
Ukurakani mkandla ukokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla kwamahlaba ayithwale emulini yakomkandla ngosidumisile intombi enhle kakhulu engiyithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngingumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqansa indaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo 25.
Lalani bo, lalani ngokuthula, bathandekayo.
Ah,
lalani ngokuthula, siyobona naweza.
Ngawe malaria.
Lalani ngokuthula,
mama.
Akusithi fatla fatla ngokubunjwa kwaleli qembu umkandla.
Iqembu lelo okuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda okuthiwa ngu-Opti kwakomoyo elilunga lamaqaqa uMohawumalima ngomunye wangkhona uJabulani Nyathi kuzobuya umlondolozi wakoDube uMoses wakomasuku kanti futhi kubuye uStanley wakompofu ngiwo la madoda engisebenza lawo
emphakathini sekonakele bo sebonakele emphakathini sekonakele sebonakele awunoma sekushaya indiva kodwa
ukhulekani wathanda ucula esemncane njalo uthi kukhona abamthunukayo zwalaye esiba lomdlandla okuba ngumculi nankuke sebecindezele umculo wabo.
Ngiyubone kubo malume bami xa ikhumbula iqembu ukuthi alibuthele ingcwele ngasengufunzwa kakhulu senguze nguthande iBlack Mambazo lokho angeke ngeze ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-album yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodi elishisayo. Silama singles futhi amanye ngu 6 ethi yona isiphofu Nkosi and disability. Ikhona futhi enye yethu umntwana wasekhaya.
Sekulethobogebeni emphakathini.
Hawuzweke.
Yimkhulu kuhlonkulu vamasela.
Hawuzweke.
Nababulali.
Hawu madoda.
Ukuswelakala kwemsebenzi. Sekulethobogebeni emphakathini.
Umbona kamkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli thona ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma ule event yakho outdoors and indoors imshado ama festival ama party noma yini sikhona ukuthi sifake smile empilweni yakho. Uyasithola konke ama social media platforms iTwitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sesikhona futhi ku WhatsApp nanxa ufuna ukusifonela ngibize inamba 0771 903 259. Yabona
ngithenge hamba hlatheni ngahlangana nengwe nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqonda
ngithenge hamba.
Umculo ongenamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubutsisa abantu abaningi.
Thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqonda.
Amaqaqa yiwe besilawo kuhlelo Woza Woza Friday namhlanje eqansa esiyaphezulu.
Yakhamuka inkosi yehlathi yangilwela.
Libela mpela sonto enhle igama lami Ezra Jesus Banda.
You are you lion.
O king of jungle.
King of jungle. You are you lion.
Because
when I was walking alone in the jungle,
I came across
a hungry leopard.
umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uZulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.